Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 10 kuMfumfu 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu ababili babulewe ngumkhuhlane wa COVID-19 izolo eZimbabwe.
Ngumunye olahlekelwe ngumfowabo umfirstborn yangekhaya.
Ubulawa kowesifazana eMnyamandlovu kucaphula abantu abaningi abathi kumele kuvikelwe abesifazana sonke isikhathi.
Kulabantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana.
Ukansila wedonsa esilobela uthi abantu sebekwazi kakhulu umkhuhlane we-COVID-19.
Sisavule isolokhozi, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele, bazinanzelele.
Sizahlaziya ukubulawa kwabesifazana abajadileyo kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana, siyihlehlise isesekude.
Sizalathulela njalo ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bafika phose amakhulu azithupha 57 bahlolwe batholakala belegcwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kulabantu abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4,636 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Phakathi kwabedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amathathu 132,000 asebabanjwa ngumkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi abantu abedlula inkulungwane ezilikhulu lamathumi amabili 125,000 sebephephe kumkhuhlane lo. Kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million asebejove okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Abedlula izigidi ezimbili 2.4 million Leon sebejovwe okwesibili. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibuka ukuba kulabantu abedlula izigidi ezingamakhulu amabili 238 million asebehlelwe batholakala bele COVID-19, kwaphupha abedlula izigidi ezine lengxenye 4.8 million asebejovwe ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo bedlula amabhiliyoni ayisithupha 6.4 billion. Akasizwe ukuthi abantu kobulawa abaxoxelo ezachisa sibanda bathini ngomkhuhlane we-COVID-19.
Mina igama nginguwanda, abanye bangazi nginguthando Nkomazana.
Yebo Nkomazana. Sihlangana lawe lapha-ke silokhu sibhotabhota la si-Studio 7.
Okay.
Sibona-ke ukuthi kwenzakalani ngomkhuhlane we-coronavirus. Wahlatshwa yini wena?
Mina ngahle ngaba ngokuqala esizibeni kuzokuthiwa hhayi sokuvuleka ukuthi abantu bonke ordinary people sebengahlaba. Ngahle ngahlaba lakunafu ngathi ngisiya ngisenza umsebenzi wami hamba ngomsebenzi ngathola behlaba esithi council esithi ho. Ngahle ngayenza umsebenzi ngaphuma lapho ngahle ngajoyina ilayini ngahlaba.
So wahlatshwa zombili?
Sengahlatshwa vele zombili.
Uzwani emzimbeni?
Ngiqine okomntulwane onathi umuthi weqolo. Ngomunye olahlekelwe ngumfowabo umfirstborn yangekhaya mhlaka 7 July usithile wayeadmitwe lapha eThorngrove Hospital.
Wesizwana?
Yena waphungua etown, wakholapsa nje etown, kodwa hayi sakwanisa ukuthi simthwalele empilo. Abafika empilo ngale bamtesta bathola ukuthi hayi upositive. Basekusithi hhayi ayi-admithwa-ke eThorngrove.
Kuba lobunzima okunganani umfowenu sesibhedlela sobuhlungu wawusenesi kumbona uba ungenelisi?
Yeyi ndoda, angaze ngikubone okunjeyani. Ngangisesaba kodwa ngathi sibindi ngibeletha. Ngangingomunye wangikhona owayehambe siyambona emphathele ukudla sike sithiye ngewindi. Zimlunguza ngewindi, sikhatshana sihlaya i-distance, i-social distancing. Yike ngubone khona
elele embhedeni. Bamthathela ukudla bayemnika.
Kukhanya kumehlula futhi lokudla khona ngale. Amanesi bathi baye bazasala bemncedisa. Unfortunately, ngelanga lesi-8 ezokuthiwa hhayi sokwehlulile.
Mnumzana umani igama?
Mina ngithawanta kaseke.
Tawanda kaseke, nyakubona lapha-ke uyabhotabhota, kwenzakalani, wenzani empilweni?
Hayi mina ngisoma gates ngiza ngama gates.
Shwahlatwa yini wena?
Hayi kwamanje angahlatwa.
Ukhala ukuthi uzahlatwa nini? Kumbe yesaba ngilonga sozihlatwa lawo.
Hayi ngizahlatwa, ngizahlatwa.
Awesabi kodwa. Hayi,
hayi, hayi.
Awesabi. Abahlatwe bathini bona?
Ah abahlatwe bathi khona nje u right.
Suka wabona umuntu ogula umkhuhlane lo.
So far angamboni.
Awukamboni?
Hayi angamboni.
Kodwa ufile uyezwa kuphela?
Ngikuzwa kuphela.
Awukamboni ogula ngawumboni njani?
Hayi angamboni.
Lapha lizwe uEzra Jesus Banda exoxa labanye abantu kobulawayo ngomkhuhlane we-COVID-19. Lingakhohlwa ukuthi silethulela indaba ezinje enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu. Clifford Phiri owabulala umkakhe uMaggie Ndlovu eplazini leWoodcroft eNyamandlovu ngoMpandula ukhangelwe ukuba uzamiswa emthethwandaba kunsukana ezilandelayo. Amapholisa athi uPhiri odabuka eNyathi wabulala uMandlovu ecabangela ukuba usedandana lenye indoda. Athi uPhiri wamtshaya ngogodo wamephula amathambo amaningi engakaphoseli isidumbu sakhe emgodini omdala. Wabanjwa ngabantu bamusa emapholiseni. Ngosuku ebothiwe wahanjiswa lapho ayehlala khona loMandlovu nalapho waphosela khona isidumbu sakhe. Wakuxokozela okumangalisayo ngalelo langa abantu befuna ukumsusela amanqa besithi wayencediswa ngesinye isakhamuzi.
Bacatanga ukuthi kumngane wakho ngkwenye ungamisplace inkulumo uthe wawuhamba laye wawuhamba laye mani wawuhamba laye ungaphikisi ukuthi wawuhamba laye wahamba wanatha laye inkengo ungaphikisi wayihamba laye wamesaba kodwa manje kathi indaba emisplace istatement wayihamba laye wamesaba.
Abantu abaningi bayakhala ngesehlakalo lesi besithi uPhiri wenza ihlazo. Umnumzana Mabuto Sithole ngomunye wabo.
Imfaka kadadewethu lo wabhubhaye ubulawa ngoba uPhiri laphana. Ngathi akhangela mina kulabantu abaningi abakhontributhayo emfeni leyana. Ngoba nxa ngithi ngathi ngiyalandela, ngayilandela sile kakhulu indaba leyana yokuthini kukhanyakala lapha esiwa khona wagada itrak. Itrak yona leyo waqalisa ukulwa etrakini. Kuyona le itrak yona leyo waqalisa ukulwa khona. Ngakuukuthi yena unikazi wetrak kumbe udriver wetrak lo wathatha amanyathelo ngakuningazange kwenzakali. Ngakazange ngasijiye lo dadewethu, ngakazange asijike kabuhlungu kanje. So njengomphakathi la siyanxusa ubana ngasiyasukuma nxa sibona i-violence eyenzakalayo nje kumbe next door kumbe emzini wakho, sukuma uthathe inyathelo masinyane kungakayenzakali imfa.
Umnumzana Sikhumbuzo Omlalazi ulombono ofanayo.
Njengamadoda kumele ube yi-security kakhulu uma usunomuntu ongumama noma abantu abakho. Uyesu nge-security ukuthi uma eseduzane nawe I feel comfortable and safer around you.
Ngambe kuzwa yini ukuba abantu babulale amakhosikazi abo? Siqhubeka ngodaba lolu kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke. Umthuthizi omkhulu welizwe leZimbabwe uMnumzana Kumbirayi Wotsi uthi uhulumende uzabopha abantu bonke abathenga bethengisa imali ongekho emthethweni. Uthi abantu laba benza kungathengeki kahle imali emkambo wezimali ngoba selithengiswa ngemali ephezulu idola leZimbabwe emkambo wensitha lapho elibiza khona amadola amakhulu 200 kudola le elinye lakwaleMelika. Emkambo kahulumende idola leMelika lithenga amadola eZimbabwe angamachumi ayisifica minemibili lanhlanu 85. Kusanda kuvezwa amagama abantu okuthiwa bathenga bethengisa santando amadola kwele Zimbabwe. Abasanda kuvezwa amagama emphakathini kabasavunyelwa ukuthenga imali njalo lokusebenzisa umakhalekhukhwini okweminyaka embalwa. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lonkosazana Pretty Mpofu othenga ethengisa impahla kobulawayo.
Osikhatheleni baba yenza izinto zikhwele. Every time nxa irate ingakhwela ku-black market kuwosikhatheleni, yikho kuyabe sekusenza ukuthi le mali ezitolo lapho esithenga khona izimpahla okunjengokokudla yonke into nje siyithengayo ibe sisuke siba le ntengo ephezulu. So mna mbonani nxa uhulumende bengabotshwa, maybe kungaba ngcono i-Zimbabwean currency esingathi i-RTGS dollar isingahlala ime one ndawo ibe stable, ingabi lokhu ikhwelakhwela. Ngoba osiphatheleni yibo abayenza ukuthi nxa every time bona bekhweza ama-rate kusuka kube lokukhwela kwezinto futhi ezitolo. and sesikhangela khathesi ukuthi i-RTGS dollar versus i-American dollar, i-US dollar nxa uhamba emkamba omnyama emkambeni wangaphandle wakosiphatheleni, babe sithi i-1 dollar nxa uphethe ama-bond esandleni, i-1 dollar uyabe uthola imali engange-140 bond. But nxa sokuyi-RTGS useza ama-transfer, i-1 dollar babe sithi 170 RTGS, okuyikuthi kungaba ngumbono okuhle nxa bengabotha, kungabi khona i-corruption yamapholisa yokuthi bayabotha badize baphinde baphume.
Unkosazana Pretty Mpofu ngothenga ethengisa impahla kobulawayo. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Rejoice Ngwenya, umqondisi wenhlanganiso ye-Liberal Market Solutions.
Abantu abathengisa izimali zangaphandle kwelizwe emgwaqweni, izisebenzi nje, izithunywa, gabalani lokuthi imali yakho nayisizwa ngapi? Ukubabopha akuncedi lutho, ngoba abanikazi bemali bacatshile. Ngibona ngathi mina yobudlathisa isikhathi ugono wakwenza kwakwenzakala ukuthi abaningi babotshwa, kodwa akuntshintshanga lutho. Ukuguqula ukulungiswa kwemali lapha elizweni ikuntshintsha imithetho eqondane lebhenki enkulu yeZimbabwe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcweti kwezomnotho, besixoxa laye eseHarare. Kusenjalo, abantu abaningi ebulenjini bokuxhumana bathukuthele kulandela okwenziwe ngumnumzana George Kubabantanga, umabhalane omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngezimali zelizwe. Uphume kumabona kude esithi uzanika imali eningi okwamagama, obecula ngesikhathi ethakazelela usuku lwakhe lokuzalwa eHarare. Kubikwa ukuba uGuba Matanga laye unikwe imali eningi yokuyabukela iqembu lenguqu alithakazelelayo ele-Arsenal eBhilitane. UGuba Matanga utshele iphephandaba leli Standard ukuba wenze idili elikhulu ngoba ulemali eningi njalo inkomo zidlana uboya epulazini lakhe. Uthi kuqondile ukuba azikholisele loba ilizwe libhekane lokusilela kwemali lokunye. Abanye abantu ebulenjini bokuxhumana bathi kumele achiye umsebenzi ngoba wenze okuyangise ilizwe leZimbabwe elabantu abathwele amagabha avuzayo ngenxa yomnotho ongathuthuki ngemfanelo. Kasenelisanga ukukhuluma laye uGuba Matanga. Wezimaphandleni namhla sixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansila wedonsa esilobela.
I-COVID-19 ikona Dube, ikona sibili, asingeke silalise inkobe sithi thina isiphelile njengobana inamba zangkhona engani ziyadeda lezi nsuku. Kodwa-ke hhayi, lokho sisavule isolokhozi, sisakubhekile nje ukuthi abantu bazivikele bazinanzelele.
Bakhona abantu yini abajova amajekiseni atshiyeneyo khonapho?
Lokho esibakhuthaza njalo ukuthi bahlatshwe. Iviki eliphelele ngihambe ngayacela eZibagwe Rural District Council ukuthi bake bangikhiphele i-mobile clinic ibuye izohlaba abantu nje business center kumachipisa. Hayi, bangilalela shuwa babuya bafika babahlaba abantu. Abaningi kakhulu, abanye babeswele ama-second dose, abanye beswele ama-first dose. Hayi, babahlaba sibili. Kutshengisa ukuthi abantu sebezwisisa ukuthi COVID is real.
Ye, gqiba khonapho baba Moyo.
Ikhona sibili, ikhona sibili. Laloba sisazi ukuthi i-government yethu ayikazi izokuthesta ngisho umuntu oyi-1 esigabeni sami khonapho. Ama-test esiwaziwa siwazi emaradiyoni angathi bathesta ngaphi kumbe batheste edrobheni angikwazi. Lapha nje idonsa yonke nje khonapha, hhayi angaze nibone bezothesta la. So siphila ngokwesaba ukuthi hhayi ole flu olomvimbano okhwehlelayo la yazinanzelele, ageze izandla kakhulu, avale lo mlomo lamakhala. Ya i-COVID asingeke sithi ayikho Dube, ikhona sibili.
Wezemaphandleni namhla besixoxa lomnumzana Willard Moyo, ukansela wedonsa esilobela. Asihlanganeni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukhona ukholo lwesiRoma wathunjwa ngamalucatshakwe lemali ngomnyaka ka-2017 usekhululwe. Lokhu kwethulwe ngumsakazo we-Voice of America. Abantu kwele Melika bakhangelelwe ukuba bazananza usuku lwabantu abadabuka eMelika olwe-Indigenous People's Day ngomvulo. Ngesikhathi kunanzwa ikhefu le-Columbus Day, abadabuka eMelika kabalinanzi ilanga le-Columbus Day elincoma imisebenzi ka-Christopher Columbus. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Mandlela ubaba mkhulu, babe lobola usenzi.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla siphoqa ngo-Clifford Phiri wethiswa icala lokubulala umkakhe uMaggie Ndlovu eNyamandlovu. UPhiri okwamanje umelele ukuthoniswa icala leli emthethwandaba. Sixoxa lonkosikazi Siphiwe Mafusitole, ingcwethi kwezamasiko esintu, lomnumzana Busani Mbusontini olandela ezamasiko.
Ezinye izinto asifundeni ukuzibona zisekhatshana. Siyihlehlise isesekude ngoba umntwana lwana ubekibo umkhwenyana nguye bengoye kuza owaye kuyezosebenza. Bathi abadala bebelokhu bewabona ama-signs and symptoms, belokhu bethi anti uyakwazi ugogo wangeza ugogo wakhe ekhuluma esithi ngamtshela uMandlo ngathi anti uyakwazi ukuthi umkakho uvele uyatshaya. Kambe ukhona umuntu osengaklasifaka ngokuthi uthi uyatshaya ngathi utshaya amabele tshaya umuntu.
Kunzima
esigabeni kumeleke sibe konke ngumkhwenyana. Kudala kwakuvele kuthiwa uzababona abanewethu. Abanewabo bomntwana la isigaba sonke seNyama Ndlovu besingesibanewabo bomntwana lana bekumele bammele umntwana lwana. Abantu beNyama Ndlovu, they let that girl down. Kwakungamelanga kwenzakale lokhu, kwakumele umfana lowana bamdiscipline before it gets too late, kumbe bambambe bamse emapholiseni ngoba kuthabe kuhlala kusenzakala. Ama-communities ethu singawayekele sonakala so. Umkhwenyana kusithi ungamfice tshaya udade wenu, noma engaso dade wenu engumntwana wesigabeni wathathwa ngumuntu, umfice tshaywa ngulowo muntu. Abafana babethima apho bambamba umkhwenyana bamkatse bamkatse ukuthi vele esabe loba sebebuntu. But people were not doing that. Umalumakhe lo undoda lo kuthiwa ngubani ubaba lo ungwenya. Ungwenya ebukele umntwana esetshaywa sokule trail yegazi. Kodwa asuke lapha emzini wakhe ayengena engubeni alahle. Our communities sezonakela mfuna ukuqamba amanga. Konakele elizweni lapho ikonakala sibili lokho complete. Esikhathi sokuthi ahlabe umkhosi abiza abantu bazoncedisa nxa emesaba umkhwenyana. Abiza abantu bamncedisa. Yena uyaqonda emzini wakhe. Uyangena endlini uyalala uzamelela ukuthi ezwe kusasa sokuthi umntwana akabonakali. Yena ebonile i-trail yegazi umuntu atshaya umntwana akhipha igazi emehlweni akho and uyekele nje baqhubeke behamba bobabili ithi bayakuyalala bobabili.
Ye, siyakuzwa kakhulu ke mankonjeni. Ubambe khonapho-ke ungayikhatshana size ubaba untini ungathini ngakhonokhu okhulunywa ngumankonjeni.
Sase esintwini babenxabelayo emtshadweni bethi mntanami engaza kutshaya umkhwenyana yenza lokhu lalokhu lalokhu. Bele umntwana oyinkazana wayetshela ukuthi ungaze kwenzakaleni emtshadweni wabo umele ubekezini. So isintu esisikhathi lapho okuba le ngozi khona khonapho. Kwesikhathi babaduka ungabona umuntu okuthiwa ulolaka ekhaya esintwini ezokuthi hawu bani ulolaka, yebo bani ulolaka. But kokuyana yikho kuvumela umuntu ukuthi enze into ezingalangqondo ngoba umuntu sezathi vele kade ngilolaka sezatshaya. Kwesikhathi engxa ubaba lo uthe tshaya kube yingozi ukuthi ambulale. Kwesikhathi engxenye befuna ukutshaya njengehlala yenza behlale yenza kodwa ngalesi sikhathi umbudoda into engayisiyo watshaya ngento engayisiyo then wasezama ukuthi evale ingozi sesiyajikele lapho ajikela khona. But hayi yinto embi kakhulu le yenzakalayo. Ungabona umuntu etshaya umkakhe kumbe etshaya umntwana lingabukeli ngoba ngelinye ilanga kuzoba ingozi enkulu.
Mankonjeni, pho-ke nxa sukhangela kuyiwa phambili kumele kwenziweni mankonjeni?
Mina linto engifundisa ukuthi isiko lethu kwakuqala mbona ngani sokufikile esikhathini sokuthi ke sizame ukulikhangela silitshintshe. Ingoma yethu le yokuthi nxa sitshadisa sithi angakutshaya ubekezele kwathini. Hayi mbona ngani sokumele sikutshintshe. Kudala umfazi kwakuthiwa ngitsho lasilisa ngenduku, wayengatshawa ngenduku, wayetshawa ngomqwayi le bhanti two kuphela akubulali. Manje khathesi ubaba lo waphethe emgwazini wamalwa wamtshaya ngenkalakatha yogudo of which I saw umqwayi sokulugudo. Amfazi ngowesintwana kachawa ngokuthi into kumele siyenze ukuthintsha amasiko wethu asifundise labantu abethu abamakaza ukuthi ahle abone ama indicators emuntwini ulaka lalo ludecodeta lulingani lukhona ulaka lokudawa kanti lolaka kodwa uyazikhuza ulakho vele ukuthi azibone lethu ukuthi hayi ngingalimaza umkabi ngingalimaza umntanami ngingeke ngimfake isandla ngoba ngilolaka ngizondile ungabona umuntu engekho njalo uvele funda ukuthi ufunda ama indicators ungabona sokufike ebangeni lokuthi ubona ngani usele ngozi yokuthi angabulala mbuza kubulala chiya ni bantwana abangamankazana izalukazi zazala zahawula chiya ubhinya uyekele ukububekezelela ubhinya uhambe uyedinga indoda ezakuthanda ikulondolozela impilo yakho yesaba ukufa kwakho ibone ukulahlekelwa nxa icabanga ukuthi ngafelwa nkosikazi wami
sima lapha namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lo nkosikazi Siphiwe Mafuzo le ingcwethi kwezamasiko yesintu lo mnumzana Busani Mbuso Ntini olandela ezamasiko ngilethemba lokuthi sizahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo
senganamasiko senziwe manje elo baba mkhulu
Siya sizwe omanje ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
sihlangane njalo izihlobo zenkosi ezithandekileyo kulo njalo uhlelo lwethu olokuvuselela umoya njengoba ke ngihlala ngisho ukubana balutshwana abantu abangaphakamisa izandla bavume ukubana imiphefumulo yabo yonwabile ihleli kahle imiphefumulo yabantu ihlala ingathi idangele iwile ngenxa yodubo lenhlupho lemikhumbulo lemicabango yalokho okusikhangqileyo esiyakhumbula ukubana sigcine sibala kuleyana isonto sibala encwadini yezenzo imisebenzi yabapostoli chapter 7 ivesi linye lika 57 siya ku 58 lapho esikhulume khona ngokuvalwa kwendlebe abantu bengafuni ukulalela iqiniso nxa usuvale indlebe wayekela ukulalela kulula ukubana lenhliziyo yakho ilahleke kuthiwa bamkhanda ngamatshe yebo kambe singatsho amatshe sibili ilitshe elitholakala egangeni sithi bamkhanda ngawo lawo matshe kodwa likhona elinye ilitshe esikhanda ngalo abantu ilitshe lelo lisukela enhlizweni yethu libe selibonakala ngezenzo langenkulumo abaningi sithwele amatshe sikhanda abantu abalungile sibakhanda ngenkulumo zethu ezingakhiyo umuntu abangcono kulawe elisipho esithize uyamzondela inhliziyo yakho idinge ilitshe umkhande ngalo emphakathini kunenge esikuzwayo kukhulunywa ngabantu kambe inkulumo zethu kasiyo matshe akhanda imphefumulo ezithuleleyo imphefumulo eyenza ukulungana kambe namhlanje inkulumo kade uzikhuluma bangasizwa imbokodo ezokukhanda abanye abantu ukuthi uyazuzana kulokho ngidinganiswele abantwana bathwalela abazali bayabakhanda ngamatshe ngoba kabafuna ukukhuzwa kabafuna ukulalela obaba bakhanda umkabo ngamatshe asuke enhlizweni zabo umuntu ethi ngiyamqondisa akhohlwa ukuthi laye engxenye ufuna ukuqondiswa emsebenzini abantu bathwele amatshe bayakhandana bafuna omunye umuntu afe lanxa engasoze afe okokuyalahlwa kodwa uzwa ubuhlungu obufana lalobo uzwe umuntu ethi aya waze wangibulala nxa wenze umenzele ulutho olubi inkomo zingadla emasimini abantu sebekhulumisana umuzi ethi zingibulele engafanga ukufa lokho kungcwatshwa kodwa isithi ngaphakathi uzwa ubuhlungu kakhulu amatshe sihle la esikhanda ngawo abanye sithini ngawo ilanga liyaphuma liyachona kuyahlwa kuse abantu baphathekile bakhanda abanye ngamatshe kodwa amatshe lana esephenduka esesiza kuye lo maphosa ilitshe uqala uyamuzwe sekhala ehlaba umkhosi maye abantu bangisukela asifunde nini ukuthi indaba yokuvala indlebe le lokukhandana ngamatshe kayisiyo ndlela kaNkulunkulu akusiyo ndlela yothando indlela kaSathane inyoka endala umqambi manga umnini wakho konke okungalungi kasikhangele imilomo yethu lenhliziyo zethu singakakhulumi ukuthi kambe kasiphosi imbodo zokukhanda abanye asikhulekele Thixo uNkulunkulu olungileyo sifundise ukwazi ukukhetha inkulumo zethu singabi ngamatshe okukhanda abanye
kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabantu
Lingali tshona njani umthakazo omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMikeobe namhla sixoxa lo Joy Rukanza Kanza umhlabeleli ovela kobulawayo kontuthu siyathunqa sixoxa ngengoma yakhe entsha ephansi kwesihloko esithi Queendom sikhangela njalo usuku lwe International Day of the Girl Child olunanzwa minyaka yonke mhla ka 11 Mfumfu okwamanje wathi ngilishayela ingoma ka Joy uQueendom Yamuzu Joy uthi oh my ladies my ladies my ladies be woke right now ingoma ka Joy uthi Queendom
Joy ngiyakwamukela kuhlelo njani sisona
Ngiyaphila unjani
Hayi ngiyaphila awuhlelo omningi ngale ngoma
Ingoma le yingoma engayibhalayo I think last year sasichona sisizwa ku social media kuze twa lo mfazi osebulewe angathi kwinokwenza ukuthi abantu because of lockdown beqalise ushaya abafazi it happened around the time lapho engasenza khona imusic yami ngasenzithi okay what is the best way in which I can send my messages out there around izinto that have to do with abafazi and specifically like gender-based violence.
Bengicela ukubakhela ukuthi bazathola ithuba lokuyilalela le ngoma ngapha.
It's available on Spotify, Apple Music, YouTube Music, like my radios abikhala la kuma TV lizayibona ithutsha. You can follow me on my social platforms. Ngikhona ku-Facebook, ngikhona ku-Instagram, ngikhona ku-Twitter. Ibizo lami nguJoy Rukanza.
Igqiba lingxoxo Joy ufisa ukuthinta udaba losuku lwe International Day of the Girl Child ngoba ingoma ijonge ukuthakazelela abantu abesifazane so bengicela ukukhosela amazwi wakho okugcina ngibo amantombazana wonke emhlabeni
jikelele ngithanda ukuthatha leli thuba ukuthi ngikhuthaze wonke amantombazane ukuthi nxa kulento ofisa ukuyenza empilweni ungesabeli ikhatshana ngithanda ukusebenzisa mina as an example umntwana wePhumla South and my journey was really really tough because of all these challenges that engang was facing as a man. Each and every time I faced the challenge, academics were the reason why I left Zimbabwe and I went to pursue some amazing opportunities in America. And, you know, I'm able to do certain things right now because of that perseverance, because of that hard work. So I'd like to appeal to among Tumbazans, which no matter what sphere you are talented in, do not be fearful.
I'm gonna sing the hook. For Queendom. It's simple. The chorus is like, oh, my ladies, my ladies, my ladies, be walk right now. Hey, it's my Queendom. Don't you dim my light. Ooh, ooh, in my Queendom. You don't dim my light. Hey, ooh.
Hayi silukanda basithanda ukubonga uJoy Rukhanza ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwana lokwalamhla sodibana njalo ngolwesibili kuhlelo lwe Life Talk at the Connection lapho siqhubekela phambili sikhangela usuku lwe International Day of the Girl Child. Igama nguMaikove, wothi ngilishe lilalela ingoma eka Joy Kingdom. Bye bye.
You're down in the trenches, Mr. Remora. Now don't you worry.
Kuba lapha uthelo lwethu olwanamhlanje Oliver Lesayo ngokhipstube.